ngochokuthi khona uvele kusukela okwinto kwakhona kusuka ngogovernor kuze kustate sakhona kuze i-government yakhona ukuthi yona ivele ikubamba njani khona lokho okobhubhane lolo lwe-COVID. Ongakhangela ugovernor we-Florida uvele yena umuntu lwana wasukela khona le elo President Trump bekhangela into yabo yona leyo kuthiwa ubhubhano lolu akusilo lutho, ubhubhano lolu ayiflu nje ezadlula. So ke iFlorida ayizange iqinise imithetho yayo. Ungakhangela kathi esikhathi bavulile bathi yeso kuvuliwe wonke umuntu usekhululekile konke kuyafanana le Texas khona lapho ukuthi ugovernor khona unjalo laye ukuthi woku sokuvuliwe lokho kwamamaski akusela umuntu okumele afake imaski konke lokho into yonke kayivulwe ifanana yikho okwenze abantu baya khona laphayana eFlorida bayakwenza khona lokho abakwenzile.
Khona ngombono wakho ungathini, kuyakhanya yini ukuthi sokusiba lobungcono kungasatshelwa ukuthi kungaba lalokhu okukhulunywa ngabanye okuthiwa i-third wave, okutsho ukuthi singabona nali memethe kanjalo igciwane le-coronavirus?
Yes, nxa kuyikuthi abantu baziphatha ngayona leyana indlela esiyibonileyo ukuthokoza lokho kokujabula okungathi kuhlanya okungathi kulama-drugs phakathi lamatshwala lezinto lezi ezinjalo, yes, kuzabuya enye i-wave unumber 3. Ngoba okukhona ukuthi ngabantu bahlala benza i-social distance, bathatha amajekiseni, kungaze kwathi lanxa umuntu esehlatshiwe ijekiseni abe sebonakale lokho etshakala. A-a, kodwa-ke kwale kulokhu kusiya abantu kusehla. Kodwa bangajaha njengakhona lokho esikubone kuphithizela e-Florida, hayi akusoze kuphele lokho kwinto, sizabuyela kwenye i-lockdown masinyane.